ngendlela into ezihamba ngayo ngalo umnyaka naloko kwenzakale namhlanje ukuthi kuyahluzwa njalo umuntu ofunekayo bayamazi isiphatho sakhe nokuthi kwela izolo ezenguquko minjani nokuthi uma emile emele inhlanganiso yezenguqu uzaba ngumuntu okhangelela okunganani kulandelwa imithetho evivekiwe kuke kwaba lokukhonana kakhulu mayelana ngendaba yokubana okhokhela kumele abe le 5-4 level. Kodwa ngumbono wami njalo kuqakathekile ukuthi yena ozabe ebambe isikhundla ngokokugcina kumele abe etshengisela ukuthi kwanjena sifile esikolo njalo kunokuzwisisa okwezemfundo ukwenzela ukuthi azalane phela labanye nanxa kusiba le mithetho kodwa wangena esikolo uyakhona ukuthi azwisise indlela yokuzwanana labanye bezenkokhelo.
Ye kodwa ngazikhangela uBenjani phela lo-Friday lapha ngani uhambanga kuhleka
uBenjani umdlali olendumela sibili kwezomdlalo wenguqu njalo abaningi bebekhangelele ukuthi engaba ngomunye ozayentisa kodwa mhlawumbe ngelikabathi emaphepheni akulamaphepha angasukanga enela angazi kumbe ngawesikolo angisakuqondisisanga kodwa nje ngisithi ngiyawuqhizisisa bengathi mhlawumbe kulamaphepha angekho okwakumele abe khona ma besithi bayahluzisisa ongakhokhela njengahluzisisa njalo indaba kasparaijerini obekhokhela GPS ngathola ukuthi bathi kulobe kunokungazwanani kokubana weke watshintsha ibizo lalela aselisebenzise lokuthi farai khonaphana ungathi kukhona kade kungacacanga mhlawumbe yikho kukhona ekusenza ukubana engenelisi ukuya phambili ukuthi ayegcinisincendisa.